amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo we-ZCTU ku-Western Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi zibonise ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha yikuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwethu lokungathokozi kwethu ngepolisi eyalethwayo, ukuthi i-monetary policy eyalethwa ngumavuthi uGadlena we-Reserve Bank ekungesalo uMinister uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi zithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga le-ZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga nabantu.
Abantu bebebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi ukuthi nje izolo kusukaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalele ijemo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulandelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqoboko yasendaba leyi kuyini, sikhonona ngani? Sikhonona nge-2% yabakwa nguhulumende through uminista wabo, uminista of finance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale, bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa. Sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare, kuyasidanisa kakhulu. And ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adlake izimali uzanakanela ubani. Kodwa futhi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini awe-ZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomithi ye-ZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi e-ZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona, acoshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.